sibonga majaha madala u Chris Gande lojonga Gande Miri emakhaya lichona njani yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 26 ngonhlangula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ya namhlanje sicabanga ukuthi njengamalungu ehoza njengoba i-deadline kathombo ifika lamhlanje ka 2016 kumele simtshele izathu sokuthi khona ayehlukane i-admitam yakhe lenjalo lo meya wobulawayo onguyithombo akhangelele ukuthi uzayi-implementa samnika izathu sokuthi angayi-implementi so simathile lamhlanje sihamba siya esitholi.
Abaphila ngokuthengisa esitaladeni zakobulawayo namhla batshengisele besola inyathelo likahulumende elokubaxotsha esitaladeni zedolobho.
Kwathi ngo-2008 basebebuya bele youth yabo basihlukuluza mina lefamily yami basithathela iinto zethu esazilazo sasesidinga unceda ukuthi khona singahamba njani ukuthi sibalike sisuke ngaphi eJakarta sahamba ngenyawo sisiya eJegudu.
Ele Zimbabwe limanyana lamanye amazwe ekunanzeni ilanga lokukhankasela ukuphathiswa kwabahlukuluziweyo olwe-UN International Day in Support of Victims of Torture. Abenkonzo zokholo basola imizamo kahulumende eyokubahlawulisa imithelo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abaphila ngokuthengisa esitaladeni kobulawayo namhla batshengisele besola inyathelo likahulumende elokuthi kusukela kusasa bengalugxobi esitaladeni zedolobho. EHarare kona umkhokeli wenhlanganiso ye-National Vendors Union of Zimbabwe umnumzana Samuel Wadzai uthi kabasoze basuke esitaladeni. Umphathintambo wezabelo umnumzana Ignatius Chombo utshele intatheli zindaba ngenyanga edluleyo ukuthi abangasoze basuke esitaladeni bazaxotshwa ngamapholisa kanye lamabutho. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo Nkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso yeWoza eyiyo ekhokhele ukutshengisela kwanamhla kobulawayo.
Ya namhlanje sicabanga ukuthi njengamalungu ehoza njengoba i-deadline kathombo ifika lamhlanje ka 2016 kumele simtshele izathu sokuthi khona ayehlukane i-admitam yakhe lenjalo lo meya wobulawayo onguyithombo akhangelele ukuthi uzayi-implementa samnika izathu sokuthi angayi-implementi so simathile lamhlanje sihamba sisiya esitholi. Ingathi khona mhlaka 24 sahambisa incwadi sayibhala i-open letter to mayor eyayikhuluma ukuthi khona i-admitam kathombo asivumelani layo ngoba idila lama-efenti ending ngayikhulu lezi zathu sokuthi kwaye kusekula ma-vendors amaningi njalo asokuqeda udubo lokuthi axhosha abantu emgwagweni abavele bengasebenzi so siye sivatsha lamhla sifike khona ngale mhlahlandlela besikhathi singama-11 amaqembu angu-11 indawo ezehlukene ngoba besifunta ubulawa yonke asibona sahlangana esitholo khe sihlenge nesitholo safika khona ngale sihlabelela ukuthi khona indaba yamavenda yehlula othombi yehlula omeya sasesithi sahlabela khonapho kwaphuma messenger wakhona e-city council esitholo wabethi ule ncwadi empendulo yalokho athi sibhale layi ibhale kahle sini ngoba umeya uthi layi kaphumelani lokuthi abantu baxotshwe nje mahlayana njalo lokuthi abantu baxotshwe kungakabi indawo ama-vending site amatsha.
Bebebaningi okunganani abantu abatshengisela?
Abatshengisela lamhlanje ngathi wo 1000 khonapho ngoba 900-1000 khonapho ya kodwa vele besikhitha abantu kade bezamile besingakhithanga amaqembu ngoba besingakwazi ukuthi amapholisa azarate njani funa kule mali ngoba i-right yona iphumile ihlome egelele kodwa I think babone ukuthi khona indlela kathi sisenza ngayo lokuze ngihlale ngoba babuyile bama sahla kwa-2012 ukuthi khona bakhumbule ukuthi umongameli umgabe wawathi kwaba le moment of madness eyabulala abantu emathebelelini so nabo besicela bengayiqhaliseni i-moment of madness akukhanga ukuthi ilizwe libe le mbali yokuba the moment of madness kaningi hayi bazithiba labo basekebasithiathi sikwenza sesitshayise but maybe an hour sikhona ngale sithole hayi sesitshayisele kahle akuzange kube renkini.
Longo Nkosazana Makotonga Mahlangu isiphatha amandla senhlanganiso yeWoza obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje umeya wedolobho lakobulawayo uKansila Martin Moyo uthi iKansili yakhe isicele ukuthi uhulumende engezelele amalanga ukuthi ilungiselele abathengisa esitaladeni ngaphandle komthetho indawo ezintsha zokusebenzela.
I-deadline yebo ifikile eyanamuhla, but bese sikhulumisana bese sicele i-extension kunasingeni kuminister. Asikatholi impendulo, but we think inasingeni impendulo iyakuba in the affirmative. Okwakuqala ikuthi umsebenzi wokukhipha ama-vendors esitaladeni ngumsebenzi, akusi umsebenzi omncinyane, ngumsebenzi omkhulu. And futhi injongo kayisikho nje ukuba kodwa edolobheni ukuthi bangabi khona. Injongo ikuthi sibatholele izindawo lapho abangasebenzela khona okusemthethweni endaweni ezivunyelweyo.
Ngokungabasusi ezitaladeni lamuhla, alisoze libe lokuxabana yini logatsha lukahulumende olubona ngalolu daba?
Well, kungaba khona ukuxabana, but thina kasikudingi ukuxabana. Sithi thina kasibonisane udubo lukhona silubhekile nantu. Now ngibona ngathi kwesinye isikhathi kunezinye izinto okufanele lathi singazisajaha ukuzenza. Ukuthi siphonge ukuvusa inasingeni impi, siqalise ukuchina lama vendor lawo engxenye bedobha amatshe besibuyisele. We would rather have a situation where we come to an understanding lama vendors. Sibalungisele lapho esithi nahlehambani lehlala khona laphana. Nxa kuyikuthi indawo kazikho sukanini enasingeni ezitaladeni, libone ukuthi lingaya ngapi. But wonke umuntu usesitaladeni ngenxa yodubo olukhona elizweni. Mboni ngathi kabazenzisi labo abasesitaladeni.
Izakhamizi ziyakhonona ukuthi ziyacitshelwa amanzi lezo ezingenelisiyo ukubhadala, njalo abanye bathi imali abayisebenzisayo naleyo yokuthengisa ukuthi bebhadale.
Into yikuthi ukuze idolobho lithuthuke, ama-residents kufanele ebhadalele ama-services abawathola kukhansel. Ngoba nxa bengasabhadalanga, lawo amanzi wona lawo akasoze bekhona. Siza kwehluleka ukuthi siye mpompa inasingenamanzi wona lawo, ngoba ukumpompa khona kuvele kudingani imali. So nxa sokusiya-ke ekuthini yikuphi okungcono, sikuse e-court kumbe sivale amanzi. Thina njengekhansel sibona ukuvala amanzi kuyinto engcono ngoba ilula. Nxa usuthe wadliwa e-court, sebebuya sebeze athatha impahla, sebekuthathela imbhede, sebekuthathela izitofu. Nxa sivala amanzi siyabe sikukhumbuza nje ukuthi buya uze bhadala.
Isinqumo somthethwandaba ke bekungani kulesinqumo somthethwandaba waphezulu?
Isinqumo somthethwandaba yebo saba khona, kodwa ngibona ingathi sachallengewa, was overruled.
Longo Councillor Martin Moyo umeya wedolobho lakobulawayo obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ekhona le kontutu ziyathu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lagu shortwave 4930, 12080, lagu 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
eleZimbabwe namhla limanyanela amanye amazwe ekunanzeni ilanga lokukhankasela ukuphathiswa kwabahlukuluziweyo ele-United Nations International Day in Support of Victims of Torture. Kubika uMavis Gama.
Ngezinye zengoma ebezihlatshelwa ngendlela edanisayo embuthanweni womthandazo owenzelwe enkonzweni ye-Anglican Cathedral eHarare lamhle kuseni, lapho abasila kuzehlakalo ezehlukeneyo zokuhlukuluzwa bebelandisa inhlungu ababhekana lazo enyameni lasemoyeni ezilokhe zibahlupha lalamhla. Unkosazana Asia Tupiri wasechakari ngomunye wabahlangana lodubo lokuhlukuluzwa kusukela ngomnyaka 2002 ngoba kuthiwa usekela ibandla eliphikisayo le MDCT.
Kwathi ngo 2008 basebebuya bele youth yabo basihlukuluza mina le family yami basithathela into zethu esazilazo sasesidinga uncedo ukuthi khona singahamba njani ukuthi sibaleke sisuke ngaphi echakari sahamba ngenyawo sisiya ejegudu. Lapho esakuyadinga khona uncedo ukuthi sincediswe ngabaseduze lethu khona ngale abe-MDC sacatsha khonale ngase siyabalekela kobulawayo lapho kwakule ndlu kababami enkulumane kulapho engahlala khona isikhathi eside.
Uthi watshaywa kabuhlungu uMaphiri ngabantu abamhlukuluzayo kabuhlungu lanxa wayezithwele.
Umuntu angaswelakalanga ngoba ngangivika isisu sami ngisivala ngezandla ngingafuni ukuthi benzeni bengikhaba esiswini kodwa ngadubeka 2002 ukuthi ngize mbamba umntwana nalo.
Umnumzana Matthew Mupanda Guta wasegogwe enembuziya kuward 23 laye uhlangane lezehlakalo zokuhlukuluzwa okwedlulisa amalawulo ngemva kokhetho luka 2008.
Kwawenza umhlangano abantu babuthaniswa abantu bezano PF babali babhili esimuntu ohlamukela uhulumende kumele axose lapho ahlala khona kumbabulawo. So kwathi sokunjalo babiza ama-youth abo satshela ukuthi abantu be-MDC namhla lonke lizabulawo. Kwathi sokuntambama babuya ama-youth emagrosa lapho endihlala khona babulala amagrosa wonke babulala yonke into batshontsha bathatha into zonke. Athi mbuyela endlini babuya bagombolozi umzi wami bathi begombolozi endlini yami bathi mphume endlini. Ase mphume endlini ngathi mphume endlini bambamba bathi bembambile bangidonsa bangise kwakule bhesi lawo. Athi ngifika ebhesini banishaya banishaya nzima banishaya phansi kwenyawo bembuza ukuthi indaba nihlamukela uhulumende.
Yena lemuli yakhe uMphanda Guta beke babalekela umuzi wabo ngenxa yalokho kuhlukuluzwa kungekho bekusenziwa ngamapholisa ukujezisa izephulamthetho.
Sabaleka sonke sayahlala ehlobeni edrobheni eKadoma. Nakathesi ukusebenza kwami angisebenzi kuhle angihluleka lokukhothama nomuthi ngenza umsebenzi enzima.
Enye yenkokheli enhlanganisweni esebenzelana labahlukuluziweyo laba ukubaphathisa ngendlela ezehlukeneyo eye-Counseling Services Unit CSU ongathandanga ukubethwa ngegama uxwayisa uZulu ukuba ehlukane lodlakela.
Abanye abantu badinga nje ukufundiswa njalo siyaqhuquzela ukuthi abantu mabakwazi ukuxolelana ezindaweni zabo abahleli kuzo. Abantu abakwazi ukuqhubeka ngempilo baye phambili ngoba sithi thina ama-political parties azabuya ahambe kodwa omakhelwane bazohlalwa bengumakhelwane.
UZulu lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu bakhuthaza uhulumende ukuba alobe isivumelwano sokuqeda udubo lokuhlukuluzwa kwabantu emhlabeni. Umthandazo walamhla wenziwe ngaphansi kwesihloko esikhuthaza ukuphathiswa kwabantu abahlukuluziweyo okwedlulise amalawulo, The Right to Rehabilitate Now. Uqoqwe ngokumanyana kwenhlanganiso ezibalisa e-Right to Rehabilitate, Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Counseling Services Unit, Yield Zimbabwe, Zim Rights, lohlangothi lweZimbabwe Human Rights Commission. Ngimela iStudio 7, ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Live Talk lamhlanje sikhangela udaba lwabaphila ngokuthengisa emadolobheni okumele bagcine ukuthengisa endaweni abakizo lamhlanje njengokulaya kukahulumende. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Inombolo njalo 001-202-465-0318. Lay Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakweleTunisia zithi kulabantu abangamachumi amabili lasishiyagalombili abagoqela izizalwane zakweleBritane, ezeGerman lezeBelgium abadutshulwe bafa ekuhlaselweni okwenziwe enye ihotela edolobheni leSous lamhlanje. Zithi uMadubula wenze lokho endaweni ethakazelelwa izethekeli ezivela eEurope langenyakatho yeAfrika. Sicine ezivela kwamanye amazwe ngokuya kweleSomalia. Iqembu labalwa becatsha besimuslim abedlulisa amalawulo abe al-Shabaab kweleSomalia babikwa bebulela amasotsha ebutho lomanyano we-African Union edlula amachumi ayisikhombisa lamhlanje. Abeqembu leli bathi babuye bethwele amabhomba ngemota badubula edolobheni leLecco. Abezinkonzo sebesole kakhulu uhulumende ngemizamo yakhe yokufuna ukuqala ukubahlawulisa imithelo. Bathi uhulumende uyabe phambanisile kakhulu ngokuthatha lelinyathelo ngoba amabandla okholo ekhangelane lokukhonza kanye lokuncedisa abampofu athi ezamabhizimusi. Usikomitshi jikelele wogatsha oluqoqa imithelo olwezimra umnumzana Geshem Pasi utshele idale lephalamende izolo ukuthi baphakathi kokuqoqa umthetho obapha amandla ukuthi babambele izinkonzo imithelo. Sixhume umfundisi Useni Spanda yena osole kakhulu leli nyathelo.
Lokhu akulunganga ngenxa yokuthi amachurch imali abayitholayo ayisiyo mali eyamabhizinisi kodwa iyimali eyokuthi babe kulethe abantu okwechumi. Njalo imali le isebenza esikhathini esiningi ukuncedisa abantu abahawulayo. Kwezinye isikhathi izinto eziyabe zincedisa izintandane, izinto eziyabe zincedisa abaselokazi. Ngakho nxa sikhangele khonokho ambona ukuthi uhulumende kumele ukuthi athathe i-tax. Njalo siyakwazi ukuthi kulomthetho owe-income tax umthetho othi vele ama-religious organizations akumelanga ukuthi athathele imali nguhulumende ngaphandle kokuthi nxa umfundisi kumbe ibandla lisenza ibhizinisi ebanika imali. Yikho lapho kuhulumende kumele akhangele khona ukuthi angathekisa ngaphi, angathatha ngaphi okwakhe. Kodwa nxa sikhangele kwezinye indawo okwenzakala kwamanye amazwe, uhulumende nguye oletha imali emachurch, ayikho umuntu afuna ukuthatha imali emabandleni.
Kodwa bakhona mfundisi abathi leli linyathelo elihle ngoba kulezi nsuku sokulama-church amaningi amakhulu lawa alemali eningi kakhulu njalo abafundisi bakhona bagijima ngezimoto ezisabekayo. Kabamelanga babanjelwe imithelo yini abantu abanjani?
Hayi, ngaphandle na umuntu esenza ibhizinisi yikho lapho uhulumende kumele athathe khona. Ngiyananzelela ukuthi bakhona abanye abathengisa amathinga amafutha la i-anointing oil, bakhona abanye abathengisa izinto khonapha ebandleni. Lokhuyana yikho uhulumende angakhangela akukhangelisise ukuthi angathatha yini imali kini. Kodwa kulokho kwechumi nxa umuntu vele elebandla elilabantu abangafika 30,000 okwechumi kuyaba yimali eningi. So ambona ukuthi uhulumende kumele athathe imali.
Lobe kungumfundisi Useni Spanda sixoxela ekobulawayo. Kulandela ukulotshwa kwesisekelo sombuso esamisa impi yenkululeko eZimbabwe eseLancaster House ngomnyaka ka-1980, eleBritane lathembisa ukupha ilizwe imali yokuhlawula abamhlophe ababezathathelwa amapulazi abo. Umbuzo osuhlala uphuma kunkulumo yokwaba umhlabathi ngothi eleMelika lagcwalisa na izifiso zalo zokuphathisa ilizwe ngemali yohlelo lolu. Lombuzo uthutshe njalo kuyona le iviki emhlanganweni owenzelwe e-National Endowment of Democracy khonapha eMelika lapho somabhizimusi njalo eyisikhwicamfundo mnumzana Ipo Mandaza othe uhulumende welemelika wathembisa amadola angaba ibhiliyoni elilodwa. Kodwa umeli wemelika eZimbabwe umnumzana Bruce Wharton ukulandule lokho esithi uhulumende wakhe wathembisa ukuphathisa ngemali yokuvuselela umnotho welizwe athi ezokulima kuphela. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lowalwa impi yenkululeko umnumzana Rugare Gumbo owayeyisikhulumeli sebandla leZANU PF yena othi ngempela uhulumende wemelika wathembisa ukuphathisa uhlelo lokwaba kutsha umhlabathi.
Kuliqiniso sibili ukuthi bavumelana nangesa House Conference. Mina ngangingekho kodwa esakutsha ukuthi khona kwatsho kuyenza i-deadlock abe Patriotic Front uMdala Nkomo nomgabe ukuthi wena hhayi manxa yento yelendi ingalungisanga hhayi thina sesihamba sasesithi wona ama-American basebuya zethithi bona bazanceda ukubhadala imali eyobuyenza ukuthi abantu bahlaliswe kuhle or i-location yabantu kodwa yinto eyavumelana yona leyo.
Lingaba lolwazi na ukubana kwathiwa kuzakhitshwa malini ngele Melika?
Hayi, imali yazanga ikhulunywa ukuthi kuzaba imalini. Ama-Americans baphonga ukuthi khona hayi bazancedisa bazazama ukuthi bafake imali yokuthi khona abantu ba-resettle kahle.
Umnumzana Rugare Gumbo walwa impi yenkululeko njalo wake waba yisikhulumeli sebandla leZANU PF. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare.
Waza Friday, my darling. Waza Friday, umsebenzi ubhokile. Waza Friday, my sweetie. Waza Friday.
Sokuyisikhathi sokujabula isikhathi se Waza Friday. Kuhlandla leli lamhlanje silomlingisi weZimbabwe ohlala kwele South Africa. Obuye njalo abe ngumpheki wemidlalo yabo mabona kude umthulisi moyo ole DVD yakhe yomdlalo ole sihloko esithi Mahlalela kubika uBenedict Nhlapo.
Kusukela namhlanje nabala Isivenda sasazwana. Malingi uphathe indaba yeZimbabwe ndoda.
Mina isivenda pastor siyangihlula ngazi ukuthi eVenda kungakhona la.
Ingithekwe namaVenda kusuka namhlanje.
Lo mdlalo lesihloko esithi Mahlalela ulonda udaba lwensizwe yeZimbabwe uMahlalela walubhekisa kule South Africa esiyadinga umsebenzi. Kwabanzima ke kufikeni kwakhe esethola ukuthi umfowabo kafuni kuveza ukuthi uzalwa eZimbabwe. Ukuphila amanga lokho yinto epica uMahlalela okumangalisayo kuze kugcine kuletha ingxabano enkulu phakathi kwakhe lomkamfo wabo.
Phupha ngathi wafu azihambile emhlabeni.
Uthi uphupheni?
Ngithi sengingitshaji.
Shumane! Wazi uzoza umhlolo lo mntana kini angitshela wona la.
Eba futhi ngingathi manje.
Uthi uphuphu ushonile kuyo incharge la.
Uthatha phi lokho?
Ngizange ngisho ukuthi ngicharge mina. Usukiza vela kanthanda ngithi ngiyabona.
Kabani la khona?
Vele nje ngabona mfika, umfakele ipapeli elincane.
Umthulisi onguye njalo olobela umdlalo uthi uveza obala impilo ephilwa ngabanengi eMzansi.
Umdlalo lo ngawucabanga ngoba ngathi bheka impilo yaphilwa ngabantu basekhaya eZimbabwe ukuthi mase fike lapha bafika babe nokuhlukumezeka. Ase ngimonto ungcono ngibhale lo mdlalo lo. Hlanganise uFred Gwala. Kuzoba noFred Majalima unkafuphi owaziwa kakhulu kuma comedy aseZimbabwe ovele kakhulu kuze TV. Ngizothatha uVusishange ocule nje kudaladala kule minyaka eyadlula.
Iyakhula ke impi lapha ekhaya uMahlalela azacine esethola umsebenzi wokuchayela imoto yabagula ngenqondo. Wazonda kakhulu uMahlalela imoto yakhe isilungiswe ngokugula ngenqondo yena imehlule.
Na. Yabona manje. Ngicela ngathi ngiyahla.
Ke amanzi anjani right ngoba ngithetha manje.
I right ngapha.
Ngihlanya mina, ngihlanya nina ngithi. Uyodrivela amahlanya njengawo.
Umculo odumileko leSouth Africa uFreddy Gwala laye ngomunye wabalingisi abakulo umdlalo kanti lapha ungumfundisi. Umthulisi uthi kungekudala umdlalo wakhe lo ukhangelele ukuthi ube usuphuma kuma mabona kude eZimbabwe.
Ngiyabathembisa ukuthi impela abathengi lo mdlalo bawujabulele. Lami ngibaphekele ngezinga elingcono ukuthi lami ngijabulise mbahlekise. So kuningi okungabangahlangana okungabahlekisa. So ngicela nje support yabantu lama comment awuyadinga futhi ukuthi uma befuna ukuthi ba comment bangakwazi ukukomenta kimi. Bangaxhumana nami la ku Facebook umahlalela mahlalela. Baxoxe nami eminye imibuzo nokunye abakufisayo. Labafisa ukuactor umuntu okhululekileyo, umuntu olesifiso sokuthi nisebenze labantu bakithi.
Uphetha lomdlalo umahlalela esehlala lo Freddy Manjalima odumengelethi Kafuphi. Ibanzima ke inkulumo uKafuphi esephelelwe isindebele kanti lomkakhe echa phansi ngentonga ethi gaphume aphele umahlalela. Ngimele Studio 7 eJohannesburg eSouth Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Hello.
Hello Kafuphi.
Yeah.
The pastor Mushinda ari kuya mangwana.
Okay, thank you, Pastor. Thank you. So, good morning. Oh, sorry. Goodbye. Goodbye. Sorry. All right. Thank you.
Ngikholele ngebazali. Ngikholele ngebazali.
Minjani? Ngikholele
ngebazali. Ngikholele
ngebazali. Masalela?
Yeah.
Kujani wewe?
Ah nyavile.
Eh? Eh wanya la bayi?
Abanye baphi?
Wapi?
Yeah.
Ah kulungile. Yashi ndiyo nje ngishaphela. Mahlalela.
Yeah mahlalela.
Mahlalela.
Yeah.
Nice. Eh so ngene eh. Eh we mahlalela.
We
welcome.
Okay.
Yes. Eh. Well I got your pinda. Eh pinda.
Eh mahlalela.
Yeah.
Mahlalela.
Sokwesikhathi sencwadi zenu balaleli elisithumela zona siqale ngale evela kumlaleli othi salibonani kuStudio 7 bengicela lingincede ngidinga ubaba wami uPeter Nyathi ngamgcina ehlala eBenside uma elalele kumbe ekhona omaziyo engitshayele ucingo kunombolo ezithi +267 717 94703 inombolo njalo +267 717 94708 Peter Nyathi nxa olalele udingwa ngomntwana wakho silale njalo incwadi omlaleli lapho athi linjani wasakazi ngithanda ukukhuluma ngodaba lwabo lwalobaba othi abantwana kabende maseneminyaka elishumi lambili ngicabanga akazele yena lo baba mangabe uzele akendise abakhe abantwana ngoba akusiyonto enhle leyo ngoba lokho kuzobulala ikusasa lamantombazana esemancane ungusatane lo baba yazi sicine ngale evela kumlaleli othi ngiyalibingelela emsakazweni ngibingelela uSimelene Ndlovu ose Plumtree lo Milton Ndlovu laye ose Plumtree ngisithi ngomgqibelo asambeni eGwizi uPresident Mugabe uzabe ekonale eGwizi yimi uColette Chuma ngiphuma ePlumtree Gongwanyana ayike sokungene uMangoye eStudio akusho kubana isikhathi sesihambile sihlobo esithandekayo kodwa lingayikatshana luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk olivalelisayo ngontungamelinkomo libe lampela sonto elithukela.